sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amige ngithathe leli thuba ngibonge uThanono kaWande obesiphake uhlelo lwelimi lwesishona. Lingalivuka njani? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-12 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi.
Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labesiphikisana labo. Yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo. Lokhu kungakalungiswa udaba lokuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe.
Inkosi uMzilikazi wesibili ube ngekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale.
Gambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na.
Ngangitshekha umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphendi lomntwana ligcwele igazi and then maligcwele igazi aya e-UBH liyatshekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi. Ibandla leli belilomhlangano elithi ngokubonga uZulu weChinoyi ngokuvotela amalunga aleli bandla kukhetho lwama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi umuntu obesemoteni elenombolo zama number plates ezithi AFA 1651 uphose leli bomba ejonge ukubulala uChamisa ngoba leli gulunede beliqonda imota yakhe kodwa ngokutholakala kwenhlanhla akula muntu olimeleyo. Abalandeli baleli bandla bake babuthanisa imali yokumthengela imota engangeni inhlamvu zombhobho njalo elakho kumvikela engozini efana lale kodwa akwazakali ukuthi imota le izathengwa nini. UMahere uthi iqula laleli bandla elalizolungiselela umhlangano lo lahlaselwa ngamabhomba epetulo enkundleni eyenzelwe lumhlangano ngobusuku kuzavuka kuqutshwa lomhlangano. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo sesiziba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga besile rally njengoba libonile namhla ke eChinoyi umongameli uthe engena ngenxa ukuthi bazondile ke labesiphikisana labo. Yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu kodwa ke kwanise ukumeka sure ukuthi abantu bonke basafe. Sakuqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi. Sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko.
Manje ngokubona kwenu kuza phetha ngani lizaqhubeka lilokho lisenza imhlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje?
Ngiyabonga. Yesaqhubekela phambili ngomhlangano wethu ye ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko. Kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemisa umongameli wavuke Nelson Chamisa ke oboye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni. So asoze simethina njenge-triple C ngenxa yokubana ke singilungisele lelo kuya platform uhulumeni lomutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sisekele ngoba we legitimate political organization eregistered okusemthethweni so lilalisila lilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi etswasuze sime siyaphambili ke ngevike ezayo siya ke kwenye indawo lapho esahlangana khona labantu bethu ke so saqhubekela phambili siorganize umhlangano uyabona
hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esechinoyi imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule silokhu sikulolu daba intathelo izindaba iphephandaba lobulembu beinternet elenewshawk urubimbo mchenje ubikwa ehlukuluzwe wahudulwa ngenwele zakhe ngomunye wabontanga beccc walimala umchenje uthi ubesemsebenzini ezithathela imfanekiso dukuduku wahlaselwa ngosakhulayo lo wamenza isihluku kodwa isikhulumeli sebandla lesicc ufatsa imahere uthi bakhulume lomchenje baxolisa umahere uthi bayayisola bayasisola lesi sehlakalo njalo balethemba lokuthi asisoze siphinde ngoba intatheli izindaba kumele zisebenze zikhululekile. Umgubho wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kulabathathu abathi yibo inkosi yoqobo uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo lobulelani loBhengula Khumalo. Embuthanweni wangomgqibelo bekulozwide kalanga lobulelani. Sibuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini thuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la kuPZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sesakithi samaNdebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
Ay, lati siyabonga. Loge umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Isikhulumeli sika umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eGobulawayo. Indodana kalo owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu kuyona le iviki kucala aletheswayo elokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu lelokuphunyuka ezandleni zamapholisa. Usiqoqoqela usejelele kami sikhuluma nje. Ngesizwe loludaba ngokugcweleyo lusethulwa nguEzra Chisas Banda ekhona le koBulawayo.
Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobabomncane Mphoko and then uma basibes advise ukuthi sihambise umntwana echekwa. Ngoba ubhuti wami wa-ekta ngendlela ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya. And then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha. Vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Nga-check-a umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphenti lomntwana ligcwele igazi. And then ma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa. Umntwana sathola i-doctor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela, umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mami ngcono ngikhulume sibiza udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzongibulala vele ngingakhulumi. Nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqoqela, uKhalezi Madlozi umkakhe evalelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now, because there are other forces that are pushing ukuthi avalelwe, at the end of the day, we have to trust ukuthi ama investigations, the system, above all, uNkulunkulu, take control ukuthi kucace. Ngoba clearly, ama statements abhaliwe ngumama lo mntwana, the medical report, namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazwi kaGugu wadluliselwa ngunina omncane kaSiqoqoqela uNkosazana Sigcobisile Sibanda uthi uMphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenyiweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe step according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report, ukhangela ama-statement, ama-complainings akuhambelani.
Umantshi uMakdzira uthe uMphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakwabaleka. Kodwa-ke iqweta likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba uMphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho is simple. Kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-rap. So sesizamile i-consent, basiyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kade sikwenza amaphepha amkhona ukuthi siyethola i-bail e-High Court.
Umnumzana Sigcobisile Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhla ka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalwa impi yenkululeko kumele kube yibo abakhokhela leli bandla. uMnangagwa ubevala umhlangano wokusungulwa kolunye njalo ugatsha lwamaWorldVets eHarare izolo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha olubona ukulwisana lenkohlakalo olweZak luthi luzangena ezikolo lujezise ezihlawulisa abantwana ngedola leMelika zisala ukwamukela idola leZimbabwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sabibonani ninjani? Hayi, thina siyavuka sikhona, mpela sikhona, siyaphila kutshwani lapha. Ya, hayi, ngiyazwa ngithi emva kombonisa kumbona onyana lapha. Undoda lo kuthiwa ngoshuma lo uyakhuluma sibiwe ukuthi hheyi gugurakunde umnangakuhambile liwandla khona ngale kwathini amatuthi akusebenzi lokunangikhanyeka. Ya, uthuma lo sowadla amathezano asoze phinde lunge. Singathi owukuthi naye bona ukuthi izane isithwalise kanzima kanje sidlale emagangeni senza njani ngenxa yayo. Yena uzobe lekhuluma leke support into engasebenziyo. Nanangikhangele ngicela uthuma lo lingamfakele Studio 7 ngalanto ayikhuluma ukhuluma into engasisebenziyo. Uyazi usuvusa ulaka lundoda lo. Saphela ngabazali sinje sezintandane uRide ubuyise uyaphila lo nini uyaphila. Into emenza ukuthi ephulume kubi so. Kufana nokugawule bonke laba. Uyazi ukuthi ngakhuluma sonzwa ubuhlungu kabi ngoba thina ukuthi obaba bethu bafaka kabuhlungu. Ngiyakhuluma mina uKhumalo mina ibizo lami. Ngiyakhuluma ukuthi bengazi ukuthi uKhumalo uyakhuluma. Akusebenzi lokho abakwenzayo into eyidoti labayenzayo le. Babe supporta le into engasisebenziyo. Saphela ngabazali. Alright, thank you. Ngiyabonga ngoba khuluka kuye kuningi ngasuka seMlanda samdonsa ngebhathi. Shaba.
Ngibingelele Studio 7 abasakazi, ngibingelele nabalaleli bomsakazi omkhulu isikhondla somsakazi kodwa ke dabukiswa indoda lenye MRP ebikade ikhuluma izolithusela omunye. Hayi, ngithanda ukusho ndoda akithi akuthuselwana kupolitiki, kuyadibhethwa ndoda kukhulunywe, akuliwa, kuthuselwana, ungatreateni abanye emsakazweni. Awunayo imvume yokutreateni abanye emsakazweni. Ma uzwa ukuthi inkulumo ayikuhleli kahle, uyahlala nje khona enuthule, ulalele abanye bevunga ipolitiki ndoda. Sikupolitiki, akuliwa, akuthuselwana, ungatreateni. Ma uzwa utreateni abanye usuyizanu, usuyizanu uPF, ngoba izanu ephila ngokutreateni abanye. Abanye phila ngokuthusela abanye uligwala impela kupolitiki. Yikho sukhetha nje ukuthusela abanye abantwana, xoxa kahle nabanye abantwana kupolitiki lapho esihlangalale indoda akithi.
Studio 7 salibonani livuka njani ndabalaleli. Phela iCCC akutsho ukuthi khona kumbeni kayifuni ukuthi umhlaba izwe lidatshulwe phakathi. Hayi, iCCC injalani umjwaca oyabulindile inyamazana ukuthi iyobula awa yonihlele ekhaya. So thina njenge MRP asiqhubekeni ngokuqinisa umkhankaso, singabuyela emuva. Qhubekeni sikwazi ukudabula umhlaba, sikwazi ukudabula izwe lakithi, sikwazi ukukwenza okwakuvele kuyikho emandulo, sikwazi ukuthi abantwana bethu noma sihlona abantwana bethu sibashiye endaweni yakubo. iCCC hayi iyobe ilokhu ilindile ngumjwaqa wenja eyabihlela ekhaya ilindile inyamazana ezizobuya ntambama labafana. So MRP iqinani, qinisani, lingabuyela emuva, qinani liqinise. Ngiyabonga.
Talibonani basakazi beStudio 7 labalaleli, mbingele kakhulu ibandla elihle, ibandla labantu yelo movement. Ngithi khuthalani ndiregista ukuvota, lingakhulumi kakhulu kuStudio 7. Ukukhuluma kakhulu kodwa sikhulume nini phela siregistile, yikho ukuze siwinise uchamisa. Ngibe sengimangala lo kumbe kuthiwa ngumgwadi okhulumela izano lothi uMnangagwa kaZinduthu ngokuncitshwa kwabo sikhala ibheyili yosikhala benza icala. Indaba abantu bezano PF bathumba abantu babulala kodwa bathika bayenzwa walutho bayaphuma. Nangu lo wabulala uMoblessing, nangu kazangu wabotshwa, wapho ngokuvalelwa nje kokuvala abantu kuphela wakhitshwa. Nansi iGugurawundi yabantu babulawa kabuhlungu, uMnangagwaphandle otshiwe nkabaphandle. Kanti ukhuluma ngokubopha kwangaphi lokwenza icala kwangabayenzela iphi icala ojobu njengobani abantu abahamba bayenza umsindo. Yibo abantu bezanu PF kodwa ngenxa yokuthi bona sebe-abuse imithetho. Ikhothi singezanu PF, amapholisa sengayezanu PF, amasosha ngayezanu PF. Ukhulumani kuyafanana labo gawule lo ukhuluma amangu kumbumbulu bakhe. Abantu bezimbabwe ngathi bethwele nzima kangaka ngenxa yezanu. Kanti esikunje kuyavota ithi yona ihlala iwina. Nxa iwina kwenziwa yikuyini ukuthi izanu PF kulala abantu ithumba abantu? Manxa iwina fiyafiya, mina ngicela ukuthi limbuzeleni umgwadi lo, ngoba abantu bathunjwa izanu PF ebusuku babulawa izanu. Bengazi beme beqebeme lapha bethi CCC ilamanga izanu PF yiyo. Kunje wona la malunga kamthwakazi ahamba athathwe egama athethwe izanu, yakwazi ukuthi bathatheleni izanu PF vele yabulala. Kanti bona babephikani lapha bebabayalane ebantwini, thina sikwazi ukuthi izanu yabulala. Kunje ukhetho lona bayakwazi vele ukuthi uchamisa ubacha ukuhle khona besazongenela abantu ekhaya bebethusele bebabulala. Umuntu etshona emele izanu PF wonke ogawulela ababekhula umbumbulu. Abantu sithwele nzima thina ngezanu PF, abake bema ukutshona bekhulumela izanu PF. Angathi ezivele simutshela abadala bethu ukuthi behambe emhlanganweni ezanu PF bengabe ezanu bephansi izandla begqoke izikipa kodwa ebhokisini bebevoda. Vele kade siyabatshela lokhu ukuthi sibe senza izithutha abantu bezanu, kuphelile lokhu senza abadala bethu iziphukuphukuze.
Studio 7 linjani, linjani, linjani impela. Ngiyalibingelela lonke basakazi lapha estudio. Ya uNdlovu lapha ebilabila South Africa. Ya siyakhala, siyakhala ngento ezenzakala lapha ekhaya lapha. Siyakhala kakhulu ngokuhlukuluzwa okwenziwa i-CCC lomthwakazi. Kuyasikhalisa kakhulu okwenziwa nguhulumende wezanu. Sesikhangelele ukhetho kangaka, indlela yabojwani mamombe leyo sibebotshwa futhi bangasaphela namabheyili. Tshengisa ucuku lohulumende lo kamnankagwa wezanu PF. Ya into abayenza yimbi kakhulu le, kodwa-ke sikhulekele ukuthi abantu mpela babambane, abezanu, ama-CCC, MDC, wonke amabandla nje. Senze njenge-America sithi ma uhulumende asingamfuni sonke siyavota simkhuphe, singavabambane bamkhuphe umnankagwa. Akhutshi ukuna mnankagwa, akhutshi umnankagwa lo. Siboneni ibandla elitsha ukuthi liza nani, abazokubuya yini ama-investors bezovesta ekhaya lapho benze zonke izinto ezawenza ukuthi kube lemisebenzi. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Xolo siba mude.
Linjani mahlaba ezulu? Hayi siyalibingelela, nasingapha kwele-South Africa lingabe linjani bakamthwakazi. Hayi siyabonga umcimbi wenkosi yethu umzilikazi nenkosi yethu ubulelane. Kudaluba kungaba njalo nje kutshengisela ukuthi hayi ubaba umzilikazi inkosi yethu yayiyinkosi eqakathekileyo, yayiyinkosi yesizwe sikamthwakazi. Hayi siyabonga kakhulu. Bese sithi hayi aluba umthwakazi ingakhula khula mthwakazi, khula mthwakazi. Kodwa ngicelani kubuza be-Studio 7, hlala nisizwa umfundisi umkandla nguye yedwa okhulumayo, kade akula abanye yini abafundisi? Songani nguye yedwa eZimbabwe ubaba umfundisi umkandla. Hayi asikusolo ukukhuluma kwakhe, kodwa like lidobha abafundisi phela baningi, litshintshatshintshe baningi labanye nje abancane nje lathi sibezwe phela. Hayi kungabe kukhuluma umfundisi umkandla yena. Njalezi ndaba zeGwanda kade kithi kubonkayi ngale aziphuma, sizizwe ezakubonkayi sizwe eGwanda kuphela. Hayi siyabonga.
Litshonile, litshona njani ngekhaya ku-Studio 7 okhulumayo ngubaba odabuka lapha enkayi uMpofu? Lesimanga esikhulunywa yilo baba umgwadi lo ufana ka-exactly labangani bakhe labochuma nalo omunye laye lo ojwayele ukukhuluma izinto ezingamanga bebadala. Kambe bacabanga ukuthi bakhuluma le nganeni uma bekhuluma ukuthi eZimbabwe kulo mthetho. Umthetho wakhona umthetho ovikela izanu PF, umthetho owenza ingane zihlupheke, abafazi bahlupheke, babulawe njengezinja, baqunywaqunywa amaphisi, bafakwe emgodleni, baphoselwe emgodini, baqede lapho bathi kule justice eZimbabwe abantu baphila impilo esemthethweni. Umthetho wakoba no-Job Zikhali lo angeke wabotshelwa ukuthi ulwela isidumbu esabulawa kabuhlungu, sibulawa isigebengu lesi esingaziwayo lo ukuthi senziwani lamhlanje, ukuthulwe ngaso kuthule zwi, akula muntu okhuluma ngaso. Sozuza umuntu wezanu ekhuluma ngokuthi umuntu lwana wabulala umuntu ngesihluku, isigebengu lesi esibulala umfazi, izanu PF. 40 years besenza into enuka ebolileyo leyo kubulala abantu, bezwisa abantu ubuhlungu, but baye kuthi kulo mthetho weZimbabwe. Umthetho wakhona olenketho abetshabe, umthetho ovikela abantu ababulala abantwana abancane, ababulala izalukazi, abancitsha izalukazi isibhedlela sokuyadinga amaphilisi, amaphilisi e-BP. Imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ma kukhulunywa ngomthetho, kodwa kukhulunywa ngabo bona ukuthi bona yibo abavikelwa ngomthetho kuphela. Babopha abantu aba-innocent babavalele MRP, laba abantu ababotshiwe manje ababathuthele ejele, babotshele ukuthi bakhulumelane ukuthi siyabandlululwa njengamaNdebele, siyasidelinwa, sibekwe eceleni njengezinto ezinga-existiwe emhlabeni. Kodwa kuthiwa hlalani lithule, gcotshiswa amafutha emlonyeni ukuthi lani lithi sidlile sisuthi. Kodwa kudala kusenzeka izinto ezibuhlungu. Ngiyaxolisa ukuba muntu kodwa inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba for 40 years lokho sihlezi phezu kokuhlupheka okuhlukumezela sibulawa senziwe izinto ezingakho existiyo emhlabeni uNkulunkulu kangenele phakathi kwalokhu kuhlupheka esikuthola kuleli lizwe ubuswa ngababulali
mina ngiyabulisa emsakazweni Studio 7 ekhuluma nokhanda liyachisa la ngqondo ngqondo ungqo straight ngqondo ngqondo singqo lo lekhanda lishisa kakhulu lawo ngamakhanda what head usho mina ngithi kulo masibanda lo ayeke lento yakho ukuthi kwena into yamashona yadlula kuye abazi ubuhlungu ayizipaini engizwayo mina so kame kancane futhi laloma kuthi aziyakhala namhla yena uzabe ecatsha phasi kompyuta thina ithi sabe siphethe ngama-AK sifuthula hayi le nto yokudlala kame kancane masibanda into engayenza nakuphela ukuthi ifudumeza amanzi ephuze ibe right ngingafaka ithutyela into engitshoyo mina tsho mina i-hothead banase nazali yaseclub rambeo
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika wayengumongameli welemelika mnumzana Donald Trump ngomgqibelo uqhubeke ngemihlangano yakhe ukukhankasa ukuba ngumongameli kukhetho oluzayo. UTrump uphinde njalo wasola ugatsha lwezemithetho lamapholisa awe-FBI esithi basetshenziswa ukumhlukuluza nje kuphela ngoba baqale lokhu kathesi sokuyiwa kukhetho. Kambe engaba ekhuluma iqiniso na uTrump? Sibuzele umbuzo ocubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ay baba Gandhi undoda lo ule 18 months 1 year 6 months bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela uleta amaphepha la kazange avume ukuthi aleta amaphepha la ngabe emiyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho indaba kabani indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago ngabe kasikukutsho khonoko phela ukuthi bungani bemhlasela kathesi bamnika ithuba elide isandla eside yena ngekhanda lakhe eliqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza la amaphepha la ngiwathethe amaphepha ngawami bazawabona kanti uzitshela kabuzange la so amaphepha lala sebewathethe bawathatha kathesi nxa bewathatha kathesi yi-politics phela nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republicans bakhale ngomuntu ukuthi indaba esehlaselwa kathesi hhayi akulanto enjalo le into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambe lawo awafanelanga ukuthi abe ngapha kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu yena akazange awalethe leli licala leli licala sibili elisegcikeni angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje sihamba lalo sizwa ukuthi kuzafika ngaphi kuyawela ngaphi indulo xaxaxa mna mbona ngathi hhayi yena nguye ozehlulekeleyo la bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela nxa sekuphenduka sekubatshaya la kuma-elections wona la akhathesi abuyayo yokho zibe sitsho njalo nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini awubatshaya wabavuthuza so bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonoko kodwa ke bona yibo abazigqula amazwane khonapho bona ama-Republicans wona lawo ngokusekelana lo hlanya lwabo lonolo oluqhubeka lokho elusenza lusiya phambili yikho kubona kwami lokhu baba Gandhi.
Hayi siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhona. Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Gambe usiqoqoqela mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumilantathu na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.